Lapha sikhuluma ngendawo yaseHlagawu eJolojo kuWard 1, indawo leyi 75 kilometers west of Jolojo Town. Abantu labana isibholane sabo safa last year ngoJuni, bathi bareporte DDF, bareporta le district council, bathi reporta le campfire, kodwa azange bathole impendulo ecacayo. Ngakho kathi sibakha amanzi endaweni okuthiwa kusesihazela esikolweni, which is 5 kilometers away from emizini yabo. So kulobu nzima sibe bukhulu kakhulu, ikakhulu nxa sikhangele abantu abangelazi nqola kumbe abangela obabhemi bokudonsa lezo nqola, bathole nzima sibili kakhulu. Njalo kunapho kukhiwa kulamazopha, kuyaphiwa namazopha ukuthi laba bakhangela ngalingaka, ngoba kukho abantu besihazela beHlagawu labemakheni. AbeHlagawu bakha ngolwesithathu la ngomgqibelo wamalanga lapho abakha khona amanzi kuleyo ndawo.
Izifuyo zona zikusimo bani?
Izifuyo lazo zithwele nzima kakhulu Nkomo. Indawo elamanzi ngombana kusesihazela kuphela, emakheni lakho babelawo umgodi wabo kodwa usuchile. Ngenxa yakhonokho kwathiwa inkomo zonke ledonki zonke kaziyenatha endaweni okuthiwa kuselungombe, lidamu lele eli 7 kilometers away. So ngenxa yokuthi kugatshana inkomo lezi azihambi nsuku zonke, zingahamba namhla kusasa ziyeqisa ngoba besaba ukuthi zingacuba ngenxa yomango. So ziyawa yebo, kodwa bezingakawi kakhulu ukuthi nxa abantu abantu bengathola usizo lwamanzi zinathe duzane masinyane, hayi zingaphila. Kodwa kwakathesi zihamba olalumango we-7 kilometers ziyanatha, ngakho zinatha ziseqisa. Futhi sokuaffecta kakhulu abantwana besikolo ngoba abantwana sebegcina belova kwesikhathi kufanele bethathe inkomo lezi bazise khona lapho ezinatha khona.
Kuyini okungenziwa okungaphathisa abantu laba?
Okungenziwa laphana ukuthi ama-stakeholders wanlale interest anjengabo-DDF, mhlawumbe bangabe bavakatshela umgodi ngalono mdala babone ukuthi bangenza njani ukuthi amanzi azaphume laphana. Mhlawumbe bayabuya badrile futhi kuye phansi kakhulu bese bezama ukufaka ama-pipe lawana. Kumbe labanye abanjengabo-campfire, ngoba i-campfire khonaphana iyasebenzisa etshulotshi i-active kakhulu, imali yakhona yaliyana yiye ngancedisa ukuvusa into ezinjengezibholane. Or i-district council kumbe i-central government kumbe any donor nje engafisa ukuncedisa abantu labantu ukuthi bakwanise ukuthola amanzi, ngoba kathe sibili isimo sakhona sibi kakhulu ngendlela engakubona ngayo. Nxa kungenziwanga lutho masinyane, izifuyo eziningi zizakufa laphana. Laba abantu basengozini ngoba kulabantu abagulayo kwesikhathi abathatha amaphilisi kawakwanisa ukuya ukha amanzi endaweni ekhatshana.